sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 3 kuMpandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze nge-term yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanananga nalokhu esicabanga singakangeni ku-council.
Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe.
We are saying everybody in our view should be friendly.
eZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokho. eZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo, kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela, labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Ward 6 oselungisiswe kakutsha wafakwa imitshina yangalezi nsuku unikeziwe kuziphathamandla zesibhedlela sempilo Central Hospital ukobulawayo ngabeDumi International Foundation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abanqobe kukhetho lokudinga amakhansila edolobheni leHarare bafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje, bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amakhansila angamashumi amane lasithupha afungiswe ukuqala umsebenzi ngosaphethe isikhundla sokuba ngumabhalane omkhulu wekhansili, u-acting town clerk umnumzana Usaya Chisango. Abafungiswe ukuqala umsebenzi bathe beqeda ukwenza lokho bahle bakhetha umeya omutsha umnumzana Herbert Gomba osekela ngumnumzana Enoki Mupamawonde. Bobabili ngabomanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance njalo phakathi kwamakhansila afungiswe namhlanje ngabomanyano kulo yedwa owe-ZANU-PF kuphela umnumzana Martin Matinyanya onqobe kukhetho lokudinga omela umuzi weMbare. Ekhuluma emkhosini wokufungiswa kwamakhansilala owenzelwe esigodlweni sekhansili seHarare Townhouse, umeya Herbert Gomba uthe khathesi sokumele ukhansili adinge indlela zokutholela imali ukuze enelise ukuqhuba imisebenzi yokuthuthukisa idolobho leli.
Ladies and gentlemen, the city has got to come up with a transformational agenda in order for us to arrest the problems being faced by the city.
Idolobho kufanele libuye lohlelo lokuguqula indlela ukansili asebenza ngayo ukuze liqede udubo elikhangelane lalo.
Umeya Gomba uphinde wacela uhulumende weZANU-PF ukuthi agcwalise izithembiso azenzayo ukuthuthukisa inotho yelizwe ukuze umsebenzi wekhansili lawo ube lula. Lokhu kugcizelelwe ngamakhansili akade ekhona emkhosini lo athe sokufanele kusetshenzwe elizweni kusiya phambili, hashi ukuchitha isikhathi kuphikiswana ngendaba ezingelani lokuthuthukisa impilo zabantu. Ukhansila Gilbert Thamsanqa Hadebe uthe ukungasebenzelani kuhle kwamabandla eZANU-PF labe-MDC kwenza ukuqhutshwa kwenhlelo zekhansili kube nzima.
Njengokhansela osephenduke kwi-second term, ikuthi kulezinto engangizikhangelela ukuthi ngizenze nge-term yami yakuqala. Ungabona i-council uku-operator kwayo ngakufanananga nalokhu esicabanga singakangeni ku-council. Uzabona ukuthi kulenhlupho lama-obstacles alapha lalaphaya, amanye ngepolitiki ngoba ominista kayisibo bethu, plus siyabe sisebenza lama-officials amanye angikhona asuka kuZANU-PF, iphathi eyabe iyi-ruling party ngaleso sikhathi.
Ukansila Martin Matinyanya ongunye oyedwa ongene ukansili engowe-ZANU-PF uthe akasoze ethusele ukuba nguyedwa omele ibandla lakhe phakathi kwamakhansili angamashumi amathathu lanhlanu waye-MDC Alliance. Uphinde wathi ulethemba lokuthi uzasebenza kuhle lamanye amakhansila njengoba ukuba kudalela ikhansili kungatsho ukuthi umele ibandla lakho kuphela kodwa kutsho ukuthi usebenzele wonke umuntu osesigabeni.
When we are at the meeting, we are now looking forward for service.
Nxa sisenza imihlangano kakhansili siyabe sikhangelane lenhlelo zokuthuthukisa idolobho lethu. Ngakho abasoze bangilimazele ukuthi ngiyenza umsebenzi kakhansili. Siyabe sibantu banye sekungokwesibili ngikhethiwe ukuba ngukhansila. Ngakho ke nxa sisemhlanganweni sizasebenza sonke kungeladubo.
Ukansel Denford Ngaziwure ukhalaze ngodaba lokupha ugatsha lukahulumende olwezinara amandla okuthatha imali kubatshayeli bezimota eqondane lokulungiswa kwemigwaqo, kodwa lokhu ngumlando obusiphiwa ikansili ukuthi ilungise imigwaqo yona ingasiyo ephatha leyo mali.
We need to shift from the previous dealing way that we used to blame central government for other failures which is able to deliver the people.
Njengekhansili kumele sitshiyane lokukhala ngohulumende ngoba ngile themba lokuthi siyenelisa ukuthuthukisa idolobho sikundawo esivela kizo okuchiyene lohulumende okhatshana okhokhelwa yiZANU-PF.
Ukhansili weHarare ubika ethole incwadi lwemali engangezigidi phose ezingamakhulu amabili 180 million lokulungisa impompi zamanzi edolobheni leHarare. Lokhu kuza kuba ngumsebenzi wokuqala ozaphathwa yinkokheli yekhansili entsha, ngakho uZulu ukhangelele ukuthi leyo mali izasetshenziswa njani ngesikhathi umkhuba wenkohlakalo ubhahile elizweni. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ngendlela yokuwathuthukisa, njalo uthi kufanele amazwe omhlaba alandele lesi sibonelo. Umongameli Mnangagwa utshele umsakazo weChina Global Television Network eBeijing kweleChina lamhla emhlanganweni osaqhubeka kulelo lizwe owe-7th Forum on China-Africa Cooperation Summit ukuthi eleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe azimiseleyo njengele China, njalo alisoze lizihluphe ngalawo angafuni ubudlelwano lelizwe lakhe. Umhlangano lo uvulwe ngokusemthethweni namhla ngumongameli weChina uMnumzana Xi Jinping, yena onguye onxuse inkokheli zamazwe akuzwekazi le-Afrika kulumbuthano. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa ngokugcweleyo.
We are saying everybody in our view should be friendly.
EleZimbabwe seliyilizwe elitsha, njalo kufanele eningi likunanzelele lokhu. EleZimbabwe lizaqhubeka lisebenza lamazwe akungabangani balo kanye lalabo asebetshengise ukuzimisela. Labo abangafuniyo ukusebenza lathi asilandaba labo. Saqhubeka sisebenza labasimekelayo. Izwekazi le-Afrika lizadlala indima enkulu kuntuthuko esiyikhangeleleyo.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lemsakazo oChina ukuhlaziya ukuthi eleZimbabwe lingathola ubudlelwano bani kwele China. Sixoxele uMnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe.
Kumele sikuvume ukuthi i-summit leyo khona ibizwe yiChina, injalo ilama uzo wonke awe-Africa. Okutshengisa ukuthi nxa iChina ikhangele i-Africa kayikumakumi ibe ngamazwanyanya namancane, ibona ilizwe elilodwa, njalo yona ibisikhangela ukuthi iChina provides a market. So kimi umhlangano weChina ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu. Ye, awusoze ukuthi kusasa bathi nxa bephenduka babuye bethwele amasaka emali. Hayi, and China kayenzi njengamanye amazwe enjengabo-Britain labo-America ukuthi lapha ukuthi ifake imali yayo kumele kube nama-conditions ama-human rights, ama-conditions lawa. Ubudlelwane leChina buqakathekile kakhulu.
Sizwile njalo umongameli weChina esithi ule mali ayibeke eceleni engange-60 billion, njalo uzayabela amazwe awona la kuzwekazi le-Afrika kweminyaka emithathu elandelayo. EleZimbabwe lona lithemba ukuthi lingathola i-2 billion.
IChina ikhangelele lokuningi e-Afrika ngoba kulapho okutholakala khona wonke ama-raw materials afuneka ukuthi industry ye China iphile. Konoke kukhulumileyo mina angilaso isizathu songani ngathi ayiqinisanga. iChina uyinazelele yiyo eyakhe isigodlo esikhulu se-AU. Kusiya phambili eminyakeni emithathu kungaba khona inguquko ethile nxa imali engange 2 billion ingangena eZimbabwe. Singakhohlwa ukuthi ivele ibhajethi yeZimbabwe namhlanje iyi 4 billion. Ukuthi ukuthi leyo mali yabe ivele eChina iyabe ifake imali e-half the budget yeZimbabwe endile.
Kodwa abanye bathi ele China landise ukuzinothisa lona.
Angikwalo khonokho okokuqala ngoba lokhu nxa uke walalela inkulumo eyezwe ngumongameli weSouth Africa lamuhla. Evala kahle kahle inombolo zobudlelwane phakathi kokuthengiselana kweChina le-Africa. Unanzeleleke into eyodwa ukuthi i-Africa yona nxa ithengisa eChina. Ithengisa lokho kungathiwa ngama raw materials. Kodwa iChina nxa isithengisa e-Africa, ithengisa ama-finished products. I-raw material kayilamali, kodwa okuqakathekileyo ukuthi thina nxa ithena izinothisa, that is just notice.
Lo ngumnumzana Bulisani Ncube, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye ekobulawayo.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi iningi likhala ngokungami kuhle komnotho welizwe. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kubathabile Masuhu.
Bekuyiziphithiphithi endaweni eziningi zelizwe, abazali belungiselela abantwababo ukuqala izifundo kusasa, abafunda behlala ezikolweni ema-boarding schools. Amabhasi abeduma ndawana yonke bephelekezela ukuyabagadisa lempahla abayazisebenzisa okwethemu yonke. Unkosikazi Geli Gandawa uthi ukubhadala ezikolo kuyahlupha ngoba abanye bafuna imali ibhadalwe ingxenye yakhona njalo intengo yamayunifomu ikhuphukile.
Okwesikolo ayisesilungiselele okunye. Ama-fees bathi bafuna ama-half down so ukuthi sithole i-cash emabhenki kuyahlupha. So kamele sivuke kusasa siya transfer be amanye ama-ecocash bayavuma ezikusiya ngesikolo but babe sebefuna ilokhuzeni liyana ibhila kuthwana inamba liyana ukuthi bayithole then umntwana usekwanisa ukuthi ayingena esikolo. Okwama-informu ama-informu akhwelile this term so sizathi bahambe lawona lawo amadala sathi sesithenga ukuya phakathi kwe-term. Kathe saya singezisenelisa konke sikwanzisa sidobha amagrosari amanye then the fees yokuthi benelisa ukuthi bayangena eklasini.
Omunye wabazali unkosikazi noMagugu Mhlanga uthi ithemu iyafanana amatitshala kufanele afundise abantwana ngoba isikhathi asiguqukanga.
So kuyafanana ithemu iyafanana whether short or long umntwana must understand ama-principles and carry on because ngazibe long kanti what does it change. As we showed, what does it change? My teachers must have purpose and focus. They are there to teach.
Untombazana osafundayo uThoko Ncube uthi baphumule kakhulu ngekhefu njalo bakhangelele ukwenza kuhle kulithemu ezayo.
Sasiphumula from ukubala and all and then kathesi sesivile isikolo. Yeah, we were well rested. We had time ukuthi siphumule. And this term we expect it that is pass because we had time.
UBrian Moyo olova imihloliso kaform 4 uthi leli khefu ube lesikhathi sokudlala lokuphumula njalo ukhangelele ukuthi uzaphumelela nxa sesiyabhala imihloliso ekupheleni komnyaka.
Kuholiday ngiyombala konke lokudlala nokuphumula nje kuhlangene kodwa bengizibalile amphumule ayibe lokudlala phakathi hayi team lebuya le ikhangelele ukuthi ngizapasa la madam hayi ngibale kakhulu si kodwa sibili ngikhangelele ukupasa mina sengilungiselela sengiready.
Abazali abaningi bakhalaza ngokukhuphuka kwentengo yokudla lamayunifomu okubadalela ubunzima ekuvulweni kwaleyi themu. Abantwana abaningi baveze ukuthi bayikhangelele kakhulu lithemu njalo sebevele belindele ukuthi zivulwe izikolo ngemva kokuphangisiswa ukuvala ethemini lesibili elaqunywa baya kukhefu masinya ngenxa yokhetho oluqhutshwe ngenyanga kaNtulikazi. Abafunda emabhodini bayabuyela lamhla phambi kokuvulwa kwezikolo kusasa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk lamuhla sikhangela ukufungiswa kwamakansila ukuqalisa umsebenzi eHarare lakobulawayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhloko kahulumende yakweleBrithani unkosikazi Theresa May uthembise ukusekela imisebenzi yokuthengiselana lamazwe awuzwekazi le-Afrika ngamabhiliyoni edlula amahlanu amadola, i-5 billion. Lokho ukutsho ekwethekeleleni kwakhe kwele South Africa ngeviki edluleyo. Wathembisa njalo ukuthi ilizwe lakhe lifuna ukwedlula eleMelika ngokuqinisa ukusebenzelana lamazwe ase-Afrika. Elemelika lona namhlanje belinanza ilanga lezisebenzi ele-Labor Day. Leli lilanga elabekwa ngeminyaka yabo-1880s ngokunanzelela ukuthi izisebenzi zazisebenza kwamahola alithumi lambili ngelanga zithola iholo eliphansi kakhulu. Okwensuku eziyithupha ngeviki ziphumula ilanga elilodwa kuphela. Inhlanganiso yeDumi International Foundation eyabunjwa isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani inikeze uWard 6 oselungiswe wafakwa imitshina yalezinsuku ukuziphatha amandla zesibhedlela sempilo Central Hospital logatsha lwezempilakahle. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Tap Mpilo Ward 6 renovated Ndlovu text. Bekungabizwa ozwayo lamhlanje esibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo ngesikhathi umqondisi weDumi International Foundation umnumzana Dumisani Moyo enikeza uWard 6 kuziphatha amandla zesibhedlela logatsha lwezempila kahle. Umoyo ucele abesibhedlela ukuba baphathe kahle imitshina lakho konke okuhle okulungiswe kuWard 6 ethi isibhedlela singahlawulisi uZulu imali enenyi ngale indawo njalo ukhangelele ukwenza okufanayo eUnited Bulawayo Hospital kanye neThorngrove Infectious Diseases Hospital.
Ya, sicela ukuthi isibhedlela siphathe kuhle kakhulu izinto lezi esibanikeze zona. Lokuthi kasinikezanga isibhedlela, sizinikezile thina njengabantu njengabahlali bakobulawayo. Besicela kakhulu 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 ukuthi isibhedlela lesi iwodi lana iphatheke kuhle njengoba liyibonile besizama ukumaintaina ama-international standards, which I believe we met.
Omele umabhalane wogatsha lwezempila kahle uDokotela Gibson Mhlanga ubonye isipho esihle sokulungiswa kakutsha kwesibhedlela ethi kuyinto enhle.
Ah, siyathaba kakhulu njengeministry. Impilo yesibhedlela sethu esikhangela abantu abaningi ngokuya kweminyaka, because isibhedlela esayakhwa ngo-1957 izinto eziningi besezifile. So siyabonga kakhulu ukuthi iDumi Enterprises ibuyile ukuthi izoncedisa ukuthi yenze ama-renovations ku-ward B7. Balungisa into eziningi, balungisa amashawa okugeza khona ama-patients, bafake ama-bathtubs, bafake impompi zamanzi, bapendile imiduli, bafaka namakhetheni.
Umgcini sihlalo webhodi yempilo Central Hospital unkosikazi Chelesile Moyo Ncube laye ubonge isipho lesi.
Silokubonga kakhulu ngesipho lesi esivela kuDumi. Siyathaba njengesibhedlela and ke sifisa ukuthi ngayo siyathola abanye bakithi abalomcabango njengokaDumi. Out there in the diaspora who can come back as an impact of a community yabo. Ngiyathemba lapha ababonile ukuthi ulungise njani iwadi leyana. He has uplifted it to world class standards, and we are very happy as a community. Ukuthi he took time to come back, abuye koBulawayo, azinike isikhathi sokuthi abe lapha esibhedlela, abone khonokho okuyikokudingwa ngama-patients nokuthi kungabe kuyini okungenza kube ngcono i-recovery yomuntu ofikayo lapha empilo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Residents Association, umnumzana Winos Dube, laye ugcizelele amazwi kankosikazi Ncube.
Siyathokoza kakhulukazi, kuyasithokozisa njengecommunity yakoBulawayo ukubona isibhedlela sethu sempilo sivuselelwa sisenzeka. Siyabonga kakhulukazi laba abakwenzayo. And ngithi nxa ngikhangele bona iphupho lethu esiloko esaluqalisayo ngo-2008 sisithi we want to see the total restoration of Mpilo Hospital. We are glad kuloko esibona ama-calls, ama-responses loko esenzakala. This is really exciting. We are very happy.
Impilo Central Hospital yakhiwa ngomnyaka ka-1957. Imitshina eminingi kulesi sibhedlela ayisasebenzi, impahla eningi isiyingozi kuzigulane lezisebenzi. Inhlanganiso yeDumi International Foundation isebenzise inkulungwane ezingamachumi edlula athoba minwe mibili zamadola i-85,000 ekulungiseni u-Ward 6. Empilo Central Hospital kusukela namuhla isilezindlu ezimbili zezigulane ezikuzinga lezibhedlela zomhlaba. Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Angeline Masuku kunye nomqondisi wempilo Central Hospital babonye kakhulu umoyo, bethi kuhle akwenzileyo, yikho ukusebenza umuntu ekhumbula ekhaya lokhu akwenzileyo. iDumi International Aid ikhuphe konke obesekudala kuWard 6 yafaka impahla entsha lemitshina. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT libikwa liphakathi kokukhulumisana leLezanu PF kunkulumo ezilakho ukwenza ukuthi kuguqulwe isisekelo sombuso ukuze umnumzana Chamisa aphiwe indlu lezinye imfanelo eziphiwa umuntu oyabe esebenze kuhulumende njengempentsheni. Umongameli Emerson Mnangagwa kuviki edluliyo uvumile ukuthi kuyakhulunyiswana kodwa kazange agcizelele. Abazi ngokwenzakala ebandleni le-MDCT bathi inkulumo ezikhona zikhona mpela njalo zigoqela ukuphiwa indlu lokunye okungezelelwa umnumzana Chamisa loyabe ekhokhela amalunga edale lephalamende ongewebandla lakhe. Lokhu kulandela imbiko ethi eleBhilithane yilo eligqugquzela lokhu ngoba kukhona isisekelweni salelo lizwe ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo uyanakekelwa ngukhulumente. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekithemba Mhlanga. Uqale ngokumbuza ukuthi lokhu kusebenza njani kweleBhilithane.
Lo muntu oyabe nguye okhokhela iqembu eliphikisayo uyaholiswa imali. Nxa ngingasaphambanisi kuhle, ngibona ingane kathesi yena ungani yakho ungani uyaphikisa lapha uJeremy Corbyn uthola imali engawa £175,000 ngomnyaka. Kuthi sikhangelele inani elingafika almost $200,000 American dollars. Uyaphiwa ulamahofisi, ulabantu osebenza labo ukuthi elungise umsebenzi wakhe. Uyaphiwa abantu abamgcinayo, i-closed security. Kuthi kunjalo uyanikwa amaphepha amaningi, amanye ayimfihlo, abonwa nguhulumende, abonwa nguye umkhokheli welizwe u-prime minister, laye uyawabona. Kuthi kunjalo kuleyinye inkundla lapha e-England, inkundla engaphezu kwe-supreme court, inkundla ujaji wayo oyihlalayo nxa ukuthi ihlezi leyo nkundla kuyabe kuhlelwe uchalimani wangikhona kuyabe kuyindlovukazi leyo kuthiwa yi-privy council. Naye umkhokheli weqembu eliphikisayo uyahlala phakathi kuleyo nkundla.
Manje ubona ungani kungasebenza yini khona lokhu kungafakwa eZimbabwe phansi kwesisekelo sombuso?
Okokuqala okuyamele kwenzakale ukuthi sibe leqiniso, sibe kwazi kube le more information ngatsho njalo ukuthi kanti baya befuna ukuthi umuntu lo ongothwa ukhekhela ibandla eliphikisayo isikhundla lesi uyaswe sithiwe engumuntu ophakathi ephalamende kumbe ngumuntu ongaphandle ephalamende, ngoba lapho ungathi uyakhanyela eBrithani lo okhokhelayo uyabe ngumuntu uyabe le ndawo yakho imeleleyo esingathi i-constituency oyimeleleyo. Kodwa ekhaya njengoba kathesi nxa singathatha okukhona kathesi uNelson Chamisa kala indawo ayimeleleyo.
Manje ngokubona kwakho akungeke kwenza ukuthi umkhokheli webandla eliphikisayo esephiwe konke khona lokhu egcine engasafaki izifiso zabalandeli bake phambili ngoba uyabe sesuta phela esidla?
Ye, ikhona leyo leyo ngozi. Kodwa into yangikhona mfowethu sabe ngokuthi lapha sithe umuntu lowo unikelwe amandla lawo lesikhundla lesa sokubana ashushumeze uhulumende hathi ukubana asebenzelani laye. Eshushumeza uhulumende okunjalo kuyabe kufanele ukuthi sibone ukuthi ushushumeza uhulumende hathi ukuthi ufuna ukumgenqula uhulumende kodwa ufuna ukuthi ngilikhanyele ukuthi lenzani.
Lo mnumzana Bekithemba Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBrithani. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu useveze ukukhathazeka ngokungenelisi ukunqoba kweqembu lakhe kwimidlalo emithathu edluleyo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leHighlanders lihambe imidlalo emithathu lingenelisi ukunqoba njalo ngesonto lichayo ngelinkezi Platinum Stars nge-2-1 nokuyimpumela echiye umqeqeshi walo uMatinda Ndlovu edidekile ukuba kuqhubekani.
We're not looking towards such kind of results.
Besingakhangelelanga impumela efana lale kodwa kuvile kube khona izehlakalo ezifana lalezi emdlalweni wenguqu ezigida lomqeqeshi eswele incazelo.
Iqembu lebhosi elihlezi endaweni yesithupha engalanini imiklomelo lile miklomelo ngamashumi amathathu lesithupha njalo ngempela viki ezayo libhekane lomdlalo onzima lapho elizadibana khona leqembu leDynamo senkundleni eBarber Fields. Phezu kwengalane kule qembu leFC Platinum lona elibhaxabolele eMtare City nge-6 kanya njalo lile miklomelo ngamashumi amahlanu lathoba mnembili ukuthi elengezile elihlezi endaweni yesibili lile miklomelo ngamashumi amahlanu lane. Endaweni yesithathu kule qembu leChicken Inn lona elibe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leYada njalo lile miklomelo ngamashumi amane lanhlanu. Ikanti iqembu leTriangle lona liyale lokhu lisendaweni yesine lile miklomelo ngamashumi amane lanye loba nje linqotshwe nge-3 kanyanga leChapungu. Ngaphansi kwengalane ikhuba liyala lokhu lichona kumaqembu athele Shapani Mine kanye leLebulawayo City wona ale miklomelo elichumi lanhlanu iqembu ngalinye njalo ele Shapani Mine lichaywe ngeleZPC Kariba nge-1 kanya kuthi ele City lidliwe nge-2-1 ngeleDynamos. Amanye amaqembu ahlezi ngaphansi kwengalane ngabalisayo ele Mutare City yele miklomelo elichumi lathoba mnembili kanye leleNicruthe ele miklomelo ngamachumi amabili lane njalo elinqotshwe nge-2-1 ngeleCapes United. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abanqobe kukhetho lokudinga amakansila edolobheni leHarare bafungisiwe ukuqala umsebenzi namhlanje njalo bahle bakhetha umeya lomsekeli wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usencome eleChina ngokusebenzelana lamazwe akuzwekazi leAfrika agoqela eleZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.